Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 3 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Abasakhulayo bemathebeleleni labedlula ikhulu benelise ukuyadinga indawo zokufundela ukuba ngabongi ngemva kokuthola usizo kuZulu. Udaba lokusilela kwamanzi luthwalise uZulu amagapha avuzayo elizweni lonke jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo abahlala emathebeleleni labedlula ikhulu baphatheke kunhlelo zokubavivinya izolo bedinga indawo zokufundela ukuba ngabongi eHarare lakobulawayo ngemva kokuthola uncedo kwezinye izakhamizi zemandebeleni. Abasakhulayo laba bebevela endaweni ezichiyeneyo ezigoqela eVictoria Falls, Plumtree kobulawayo lakwezinye. Njalo badinga indawo ezikolo zabongi ezisezibhedlela ezifana leParirenyatwa iseHarare kanye leUnited Bulawayo Hospitals kobulawayo. Abanye babikwa bebesehluleka uku-aplaya bedinga indawo ngoba bebengaluqondi kuhle uhlelo lokudinga indawo lezi ngamakhompyutha, kanti njalo abanye bebengelayo imali yokugada. Kulapho ke okungenele khona ezinye izakhamizi zemathebeleleni ezihlala phandle kwelizwe leziselizweni zahlanganisa imali njalo zaphathisa ontanga laba ngendingeko ezichiyeneyo ezenze benelisa ukuyavivinywa ama-interviews ngesiNgisi. Sebezamelela ukuzwa ukuthi batholile na indawo kumbe hatshi. Obekhokhela uhlelo lokuphathisa abatsha laba umnumzana Decent Collins Bajila utshele uChris Gande weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Silihlekana ngingaqamba kakhulu uMichael Ndiweni lo mlungisi Dube kade sisebenza sonke ukuthi sincedise abantwana bakithi ikakhulu emathebeleleni abangenelisiyo ukuthi bebhalise ikakhulu kuhlelo lokuthi abantu bangene ezibhedlela abasebenzi beze ngonesi. So sincedisile sibili sincedisa abantwana abangafika 150 throughout iMathebeleland yonke. Iningi ikakhulu of course bebengabantwana bakobulawayo kulandela iMathebeleland South, kwasokusiba labathathu abavelele ngaseMigenzi Silobela eJombe lelwagwelo. Iningi labo besibancedisa ukuthi bethole i-internet ukuthi baregister ukuze beyenelise ukuthi behambe bekuba ngamanesi. Kwasokusithi abangu-23 bangikhona kwasokuthiwa kababuye kuma-interview eHarare lalo babona bebekade bebhalise izibhedlela ezikithi ngale emathebeleleni. Sasesithi hhayi akwenza ukuthi bengayi lalo babehanyise izibhedlela ezikhatshana. Sadinga ama-resources abafowethu basekela abanye abasemazweni, babadingela izimoto, babadingela izindlu zokulala, sahamba labo. Yikho-ke nami bembaphelekezele njengomuntu okade vela kobulawayo, ngitshone labo namuhla eHarare sikhona ngale sibhedlela seParirenyatwa. Ukuhle kakhulu.
Bakhona yini akade bengela ngitsho yona imali okutsho ukuthi bebengagcina bengayihambanga eHarare?
Bakhona okunye akade bengela ngitsho yona imali yokuthi bebengeke benelise abakade besemakhaya ezindaweni especially ngaseplumtree kade bekhona sibili abambalwa emakhaya aseplumtree khona le akade bengelayo imali yokuthi benelise ukuthi beze bezofika eHarare. Labanye ade bekobulawayo. Kodwa engikuthabeleyo nabazali bakithi yikuthi abakade belayo imali baphumele egcekeni bathi hayi mina lingahamba layo umntanami kodwa esikhwameni ngizafaka. akusazange kube lobugovu bokuthi njengobana kule mali ebuyile ivela phandle abantwana bayikwabelane ngokulingana. Abadala bavumile ukuthi laba bangela lathi ababonti balenduku behambe. Ngingathi ku-23 ebembuye nazo ngapha sincedise abangafika 14 nge-transport, kodwa hayi ekudleni bebesidla bonke sihamba sibathengela lapha de sihamba khona. Abanye bebengela ngisho sibili imali especially endaweni eziyabo Plumtree ngale mphinde njalo ngoba kukhatshana plus nxa kuyi-holiday kunje abantu bebuyile bevele eGoli ukuhamba kusuka kudure kakhulu, kodwa sibancedisile sibili babuye Harare.
Ye manje ungathini wena ngakhona okukwenzakeleyo? Kutshengisani kakhulu nxa sikhangele udaba lwe-devolution lokuthi into ezinje akwenzakali na ukuthi zenzakalele lapho abantu ababehlala khona?
Khona vele akulunganga ukuthi akula ngitsho leyo province yeZimbabwe engelayo isikolo lapho kufundelwa khona ukuba ngunesi. Ezinye amanye ama-provinces abe lazo zize zibe ntathu zen lezo zikolo. Ngingakhangela i-province yangakithi lapho evela khona iMatabeleland South, kukhona iGwanda, kukhona iMaphisa, kukhona iBrunaberg lapha abantu abangafundela khona ukuba ngonesi. Kodwa bonke bona abantu bethu abahambe be-Harare ngaphansi kohlelo lwe-devolution, lokhu kuyikuncindezela amalungelo abantu ukuthi nga abantu bayahamba beyenzwa lawo ma-interview ezindaweni eziseduzane lasemakhaya abo. Yikho esiyabe sikufisa thina nxa sisiya phambili and siqeda uhlelo lolu siza kuyohlala phansi lohulumende. Hayi nansi into yenzakeleyo, izimali ezisetshenziswe nabantu ukuthi babuye lapha ngezingaka ngoba silakho siwubhalile phansi konke, alikuboni kodwa ukuthi yahlukumeza umphakathi njengohulumeni nxa abantu bezahlukana nezinto ezingaka abantu besiya ku-interview kuphela.
Umnumzana Decent Collins Bachila ngomunye wabaphathise abasakhulayo beMatabeleland ukudinga indawo zokufundela ukuba ngabongi kobulawayo laseHarare. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ingcwethi ezibona ngokuphathwa kwengozi ezichiyeneyo ezingehlela uZulu zithi abantu abahlala eManicaland lapho okwahlasela khona izulu lesiphepho usyclone Idai nyakenye kumele besuswe behlaliswe kwezinye indawo ngoba kungenzakala ingozi efanayo ngenxa yokuguquka komkhathi iclimate change. Izulu leli lakhukhula imizi labulala abantu abedlula inkulungwane elamachumi amabili endaweni ezifana leChipinge leChimanimani. Isigaba secholocho laso sivame ukwehlelwa ingozi yezulu lesikhukhula ikakhulu emizini eduzane lomfula uGwayi. Ingcwethi ebona ngokuphathwa kwengozi esifana lesiphepho umfundisi Angliston Spanda uthi abantu abahlala kulezi ndawo ikakhulu asebeluphele kabafuni kusuka ngoba besithi kulamangcwaba abazali labokhokho babo kukanti le mpilo yabo isigxile khonapho. Kusithandekile Mhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza uSpanda yena osebenze eChimanimani kulandela ocyclone Idai ukuthi abahlaselwe ilelo zulu balokhu beluthola na usizo.
Yebo, abathola usizo, kodwa-ke usizo luyaguquka kusiya ngesikhathi. Kule stage-ke ku-disaster management nxa kusa-respondwa laphana kusanda ukwenzakala ingozi, abantu abaye bengelazigqoko bengelakudla, kuyafika esitejini sokuthi sokumele abantu labo bakudlulwe kufike kwesinye isigaba sokumele ba-rehabilitate kumbe babuyiselwe badinge izindawo zokuhlala. Kukhanya nje sesidlulile kulezo stage, kodwa uhlupho olukhona abantu labana izulu nxa lisina bengikhuluma nabo lokhu besithi bayesaba lokhu be-traumatized i-community yangkhona. Kunabantu vele abahlezi endaweni ezimbi kakhulu khona ngalesimanimani ukuthi ngabo uhulumende uyaba-relocate labo bantu, kodwa kuba-relocating kulehlupho lokuthi labo bantu bakhona kabafuni kusuka endaweni lezo ngoba bathi bona kunabangcwaba aboyise labokhokho babo, bese sithi abanye kabafuni kusuka ngoba indawo abaphila kiyo kakhulu okulezelo labo lempilo yabo abanye balima khona ngala abaye basebenza kuma estates so into emele ukuthi ngabe kuyahlala phansi uhulumende ahlale phansi asezimeleyo kuvunyelwane ukuthi vele kahle kahle abantu laba kumele basuke bahlaliswe ngathi bahlaliswe kutsha ngoba indawo liyana ngokubona kwami njengomuntu oseke waphatheka kakhulu kundaba ze-disaster management kungaphinda futhi kwenzakale okunye ikakhulu ngani okuhlangana khona imfula uhonde lorusite kusiye Mozambique ngale abantu bakhona kubasengozini futhi ukuthi kungenzakala futhi eyingozi ngoba i-climate change le khona isifeza umumo womkhathi ungabi kungabi predictable ukuthi kuza kuhamba njani njalo kwenziwe into ethiwa yi-resilience ukuze abantu nxa kusenzakala ingozi ezinjalo bangayingozi yakhona ingazi yabulala abantu abaningi kakhulu
sebezimele yini ngenyawo zabo
sokwedlula esitejini sokuphuma ukudla le mphahla kodwa nxa sikhuluma labo i-ODA labantu abasebenza labo thina sokuthi besenza i-social support le monitoring sekusitejini sokuthi kukhangeleke ukuthi bayahlaliswa kuhle yini okuyikho uhulumeni lisala lakho okusadingakala futhi uncedo oluningi olukhulu sibona abanye abafowethu bencedisa ukwakha amathoyilethi kusakhiwa izikolo ngumsebenzi osaqhubeka ngoba leyani into ikhona zakatha maybe about 4 to 5 more years ukuze abantu nabantu bahlale kahle kusasekhona ngoba umonakalo owenzakalayo mkhulu kakhulu so asonto yokuthi sibasekuphelile kathesi kusaqhubeka kusiya phambili abantu basedinga usizo abantu besayikhilon idayi abanye vele lokhu ebengakayo re-establish impilo zabo abanye balahlekelwa zimuli umuntu alahlekelwe yimuli yonke aseninguye yedwa
kodwa izithembiso leziyana ababeziphiweke ngemali yavela kwamanye amazwe lokwathenjiswa nguhulumende ukuthi bazakhelwa izindlu kukhona okuphumelelayo
yebo kukhona okuphumelelayo sibonile kade sikwathiwa sekuyathiwa izikolo khona bezangena-ke ku-housing baqalise uku-reestablisha izindlu okukho kulokuhlupho khona ukuthi izindlu lezo mabezakha baziyakha kuyaleyo ndawo kwakunabantu khona kumbe basuse abantu babajayisa kwezinye indawo kusakhangela kusamonitwa kusilandelela ngabafundi besebenza la abakhona ngale ukuthi kusibone ukuthi izithenzo zakhona zonke ziyagcwaliseka yini kodwa hhayi ezinye siyazibona ziyagcwaliseka ezinye njalo kazikagcwaliseki ku-still work in progress kuzathatha iminyaka emihlanu ukuthi kuze kuphele abantu labana bahlaliseke kahle ngoba umonakalo wakhona wenzakalayo mkhulu kakhulu
lo ngumfundisi Angliston Spanda obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Kumaviki ambalwa edluleyo silethulele udaba lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yamaNdebeleni kanye lasenkabazwe lapho iningi elikhale khona ngodubo lwamanzi. Okuvelileyo lapho njalo yikuthi ngaphandle kwamadamu abantu abaningi bakhala ngezikotsho esezilesikhathi eside zafa. Umeli webulili ma-East edale lephalamende umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu laye uthi ziningi izikotsho ezifileyo esigabeni sakhe. Kodwa uthi usethethe amanyathelo okuzilungisisa ukuze uZulu athole amanzi ngemfanelo.
Isimo samanzi sinzima kakhulu esigabeni sakithi. Abantu bahamba umango omude. Uhulumende enyangeni ezimbalwa ezidlulileyo uphume lohlelo olwe-food work. Ngike ngathi ngivakatshele isigaba sePhumuza under iward yeNatana yamaviki amabili adlulileyo. Ngathola i-community isigebhe idamu. Idamu lakhona livele izulu beselinile selilamanzi. Besebenzisa amapiki lamafotholo lamabhara. Akulayo nitherekite ke yaba khonapho. Kodwa abakwenzileyo kungimangalisile. Uhulumende ebencedisa kakhulu abantu abasebenza khonapho ngokubaholisa imadlanyana lokokudla. But ngithe ngikhangela ngathi aluba singathola abangazosincedisa nje ngemtshina idamu leliyana linganceda isigaba lesiya. Abantu bahamba uma ngomude besiya bukha amanzi okunatha besiyanika izifuyo amanzi angisabali okokuwatha landi. So ngokukhangela kwethu ngaphezu kokugebha amadamu sifisa ukugijimisa ukuthi sigebhe imigodi. Silohlelo lona lolo khathethi nje nge-last 3 weeks ebulilima East yodwa sigebhe imigodi engu-5. Endaweni lapho besikwazi ukuthi abantu bahambe mangemude, siloyisa ukuthi kusiyaphela u-April. Every word sibe sigebhe phose emibili emithathu. And khathethi indlela esiyenza ngayo, sithi lapho esigebha khona umgodi, nxa sisuthiseka ngokuthi amanzi maningi, siyavula ingadi kakhulu sincedisa omama. Labo sisi ukuthi babe yibo abalama nutritional garden lawa siqalisa ama small community economies ukuthi nxa sengilima impita kumbe ngamatamatisi ngithengisela abanye bami khonapho nxa ngithola imadlanyana ngiyabhadala ischool fees ngiyayenzana sibona ngani kuyancedisa ukuthuthukisa izigaba zethu yindlela esibona ngani singathi besincedisa abantu aluba sikhangelelane lodubo lokuthi amadamu ethu ayagqibeleka ukuwavuselela kudinga imali eningi sisase kulolo hlelo sibe sincedisa ngemigodi.
Imigodi okhuluma ngayo abanye bakhala ngokuthi ikhona esilesikhathi eside ifile. Endaweni yakho kumi njani? Ikhona yini engabi kuleso simo?
Engiza kutsho ukuthi ngithe ngingena ngo-2018 ngacela ukuthi amawadi kabasinike ilisti yemigodi efileyo. Ngithole imigodi ebifika 79 besithi ifile. Saxoxisana labe-DDF. Ekwakuqala engakwenzayo yikuphuma lohlelo lokuthi ewadi ngacela abantu abathathu ukuthi bayotrainwa ukumaintaina kumbe ukurepair imigodi. So labo bantu silabo batrainiwe. Esisakudinga sisakuqoqelela yimitshina yokusebenzisa lama-tools akhona. But ngaphezu kwakhonokho sibe lohlelo le-DDF yonke imigodi esayihambisa ukuthi iyorepaywa besisebenzisa ama-councillors. Amawadi amaningi isirepayiwe. Ngithe ma ngizama ukuthi ngithathe i-stock a few weeks ago ngathola ukuthi kulamawadi amalutshana ama-councillors akade bebeslow bathi bangithembisa ukuthi babona ngani kusiyaphela uJanuwari abe-DDF phose yonke imigodi iyabe isivuselelekile. Okunye esikutholayo ukuthi emini yayivele ngelamanzi amaningi ayigcini manzi iba la manzi ngesikhathi sezulu kuphela. Yiyo abathi bazayilungisa ekucineni ngoba ngesikhathi sezulu abantu bavele bale ndawo eziningi zokuthola amanzi. Sifuna leyi ebincedisa abantu umphakathi. Ngibona ngani sebesiripheyele imigodi efika 38 nxa ngithe ma ngilandelisela. So siyathaba nje ukuthi ngesikhathi esincane sebesilungisela imigodi ebisile minyaka ifile. Ngabantu i-DDF isincedise kakhulu kulo mnyaka odlulileyo. Njalo yibo abasincedisa ukugebha imigodi leyo emitsha.
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumeli wesigaba sebulilima East edalele ePhalamende njalo ungumphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo lezomkhathi. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Herald lithi amapholisa abophe njalo ezinye izigelekeqe ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi ezintathu phezu kokubulawa kwepholisa emgodini wegolide eKaloma ngeviki edluleyo. Iphephandaba leli lithi amapholisa afumane njalo isikhali esinakanelwa ukuthi singaba sasetshenziswa kulesi sehlakalo. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi kulomunye undoda ohlala eGwanda esigabeni semagedleni oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasishiyagalombili 28 omiswe emthethwandaba esetheswa icala lokudlwengula ugogo wakhe oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili lane 84 ngelanga lekhisimusi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hey ngiyaxolisa abasakazi ngisuke ngaphazamiseka kakhulu. Lo mnumzana uChamisa mangabe ethule naye wathi lo nyaka kuzoba unyaka wempumelelo kube bonke abantu baselizweni baseZimbabwe. Lokho singakuthakazelela kakhulu ukuthi ngoba naye ube nalo izwi lokuthi abantu bazophumelela. Ngoba kuyisimanga ukuthi uzotholisana ukuthi igama linye uzobethi kunontsinywe elizweni. Kodwa upresident ugibela njalo indiza uyaphuma uyelizwe uyamazweni uyale nale koze kube nini kanti angasho ukuthi into le iqondane nami ngedwa manje ngicela lixolo kumbe ngicela lingenzeleni 1 2 3 abantu beku understand siyahlala sikhale njalo elizweni imigwaqo ifile ama vele akulalutho esingalutho kakhulu labantu akanikeza abantu konke okudingwa ngabantu kumbe acele abantu bamsize ngezinkulumo bambonise ukuthi lapha yenza kanje kuzoba ngcono mangabe ukuthi kwehlula ngoba lokho wonke unyaka zonke wonke unyaka sitshelwa into engekho sitshelwe ngezimali izimali lezo asiziboni uzobuloku gijima ngaleyo mali kusasa uthole sokukhuphukile isinkwa usithole sesikhuphukile impupho uyithole sikhuphukile uthi chukela ke into elula ke ezalukazi nabomkhulu uthole ingathengeki manje kuzohlala sithunyayezwa into engekhoyo koze kube nini abantu baduduzeke isicelo sami ke sokugcina mina ngundaba Dlamini esami isicelo sokugcina ngicela nje bakhulule abantu bemathebelelendi babanikeze indlela enhle kwenzela ukuthi izulu line kabayekele abantu bemathebelelendi bahambe bayekhalela abantu bebhalagwe laba baphoselwa khona lapha nebhalagwe bayebuthana benze umthandazo izulu lizona
Salibonani basakazi beStudio 7 mina ngubhanda moyo kondolwani ewulilima West Plant ngiyalizwa sibili liyakhuluma ngezombusazwe yazi umbusazwe lo uzima kakhulu ngoba ilizwe leli lalwelwa kodwa ke lamanje lisalwelwa so ngangokuthi khona iphuthe lilapha izanu ukuthi ihlangane lezapha akukhululwe khonapho okwesibili iground lezi zinto lezi ziyabulala ilizwe until nje kuze kulungiswe leyo ndaba ayikho into ezelunga ngoba izanu angeke ize inike iMDC ilizwe ngendlela engibona ngakhona so kathethi sekusifa labantwana bangazi lutho abazalwa igeneration entsha izikolo kazivulwa abantwana imfundo iphansi konke nje kumotshakele kodwa inkinga nje lokhu siboda indaba ekhona indaba iphakathi kwezaphu lezanu legugurawunde kuphele nje khona lokho uzabona abantu bekhuluma angeke la iMDC njengoba isiyala ukungena kupolati ohlala kunjalo kufika amavoti barike kube ngumsindo okuhlale nje kunjalo siphile nje kanjalo impilo ethi sizayiphila siloku sibhoda indaba yezaphu lezanu ngiyabonga basakazi siyabonga ngohlelo lwenu
ngizama ukuthumela imessage le ngoba ngizamile ukuthi ngingibhale iproblem yami isekuthini ekhesi kule problem yokuthi amagetsi ahamba kade singabona sokule 3 months engekho but amagetsi ngayekhona iwasebenzisa ukuthi enza ukuthi impompi zakhona zisebenze so for 3 months amagetsi engekho abantu abalamanzi abantu badubeka bahamba besiya kukezibhoraneni ezikhatshana kodwa into ezwisa ubuhlungu abantu abalandaba lalokhu bahamba ngobantu bemakhabi lebajwayele but into ebuhlungu yangikhona ukuthi abantu bekhanseli lokhu bebuya bezothatha amamitha empompini ezingasebenziyo befosele abantu ukuthi bathele bethelele amanzi angekho ayisibo msozini bona lobo asikho ukudlela abantu izimali zabo nxa bethi bayazama ukuthi babuze baya bethusela bathi hayi unxa ufuna ukuyekela ungayekela kodwa uzabulokhu usiba nesikwereti manje uzayekela uthini nxa kuyukuthi ukuyekela kwakho kuzakwenza ukuthi uye nesikwereti hayi into yangibona mina ngizwa ingikhathaza kakhulu so hhayi angazi ngingazama ukuthi licingisisa indaba yangikhona naleyo inxeli ngakukhuluma labanye abantu abavelela ngikhona ngale mangweni wekhezi inxebe ngalitshela lapho ukuthi uhamba njani ikho lokho engithe kuphela ngikukhulume ngoba mina kuyangihlupha njengami mina ngabantu nqa ekhaya yake kula bantu badala bangasebenziyo wena mina ngiyabenzisa mina ngabe ngibabhadalela ngibe ngibhadala amanzi angekho badubeka bahamba begepha bese yakugagatshana khona izulu lingathonta bakhongozela amanzi ezulu kodwa kube sekuthiwa khona iyanxa iphela kule mitha ethi bhadala angikubona ukuthi into yangikhona i-right yona le ake liyicingisisi ngabonga nxa lingayikhangela lidiscasse thank you bye
boke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko umlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Kenya athi adinga izigilamkhoba zeqembu labesimuslim abedlulise amalawulo ele-Al-Shabaab ezihlasele enye ibhasi ngemibhobho izolo zabulala abantu abathathu. Kulezi botshwa eziningi ezikhangelelwe ukukhululwa kule South Sudan namuhla ezigoqela usomabhizimusi olodumo kanye lengcwedi kwezemfundo ngemva kokuxolelwa nguhulumende wakulelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ibutho leMelika lithi lidubule ibhomba duzane legceke lendizamtshina eleBaghdad International Airport kwele Iraq izolo labulala umqondisi webutho lakwele Iran uGeneral Qasem Soleimani. Umongameli Donald Trump nguye oxwayise ibutho lakhe ukuthi libulale uSoleimani kulandela ukuhlaselwa kwesigodlo someli weMelika e-Iraq. Kuliviki ngamalunga eqembu elisekelwa yi-Iran ele-Hezbollah. Abasekeli baleli qembu bachisa ingxenye yesigodlo seMelika bekhonona ngokubulawa kwabanye babo abangamachumi amabili lanhlanu yiMelika. Ukubulawa komqondisi webutho le-Iran lokho kuza kwenza kube lokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika le-Iran njalo ibutho lakwele-Iran likhangelelwe ukuphindisela. Lalekseni DJ Dr. Malinga Radha esiqhubela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Siyaxolisa bakithi kasenelisanga ukubala imilayezo yenu elisithumele yona kuWhatsApp ngoba isikhathi sesidliwe ngumangoye. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. abasakhulayo bemathebelele indaba edlula ikhulu benelise uyadinga indawo zokufundela ubongi ngemva kokuthola usizo kuZulu. Kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngu-7:30. Na mina eyami impela viki isiqalisile, asibeni sonke njalo ngolwesibili. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Tshone kuhle.